Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle ku Studio 7 ngesonto mhlaka 16 kuNhlolanja 2025. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi ka bonga sakhukhumala vele ngathi ngabaleki ize sibambe king sasiyi-1 sasengithithuli.
Izakhamizi zelupane zikhala ngezilwane eseziqede izifuyo. Ugwetshiwe owesilisa wentalale eGuyu obulale umkakhe owayezithwele. Silazo ezamasiko, ezemidlalo kanye lezabatsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zelupane ku-Ward 26 zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yezilwane esezihlasela ngitsho lasemini libalele. UNgqwele Dube uyalandisa.
Izilwane lezi zibikwa sezibulele inkomo ezedlula ichumi lembuzi ezedlula ezinhlanu kunsukwana ezedluleyo endaweni ezigoqela eHopo, emahlabathini, esothini kanye lasemasungabala. Usobhuku emahlabathini unkosikazi Miriam Sibanda ngomunye wabakhalayo.
Kwazima lapha sibili kuzabanjwa nabantu kanye lezifuyo vele sezibhelile. Abantu yibasebesele ukubanjwa sebehlangane nazo kanengi abantu bezibona mesemini.
Umakhelwane kaMasibanda umnumzana Leviso Ncube uthi izilwane zabulala inkomo yakhe phambi kwakhe lusile. Waswela ukuthi enzeni.
Ngazama ukuthi ngithi ngathi iya hayi sasibonga sakhukhumala vele ngathi angabaleki ize sibambe kimi sasiyi-1 sasengisithula kodwa kwazobanjwa kwesisi futhi kwesisi wami kwazaziyi-5. Siyacela ukuthi lisincede so sesiya inkomo zethu seziyakufa futhi njengangomnyaka ophelile ngoba sicela weye ukudla indawo ezidla kiyo ebusika yiyo sesidlisa kiyo sesiyesaba ukuthi siyodlisa emadlelweni asehlobo.
Usobhuku weHopo unkosikazi Simangaliso Chuma yena owadlelwa inkomo nyakenye uthi abogatsha lwezendle kumele bangenele ngoba izilwane seziyingozi lasebantwini.
Inyamazana lezo sesinohlupho lokuthi aziyikhatshana sezihlezi zikhona nje phakathi kwethu. Sebesicela ukuncediswa ngokusemthethweni okuthi lisincedise zisuke phansi kwethu. Nxa kungabe le ndlela yokwethusela sonani kwabe lingcono kumbe kube leyinye indlela engenziwa ukuze zihlanqwe zihlele lapho ezihlala khona.
Izakhamizi zithi akusela madlelo ezifuyo zazo aphephileyo. Ukhansila kaWard 26 umnumzana June Mpofu uthi inkinga yokuthi izilwane lezi zibalekela endaweni elawulwa lugatsha olubona ngokulondolozwa kwamahlathi olwe Forestry Commission lapho ikhansile ngelamandla okungena khona.
Ikhansili iyayinqabela lapho zingenile lapho kugcina khona eyayo imngcwele. Kube ngokunjalo ingangena eforest ngale siyabe sesikhangelele ukuthi abe forest bebe yibo abaxhasayo.
Umeli welupane West ePhalamende umnumzana Mxolisi Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuyadanisa ukuba izakhamizi ziqhubeke zilahlekelwa izifuyo ngapha iPhalamende ehudula izinyawo endaweni yokuthi iphutshise umthetho weParks and Wildlife Management Bill ozaphoqa ukuhlawulwa kwabantu uma belahlekelwe impahla ngenxa yenyamazana zasendle.
Into emqoka engani fanele ifuqwe ikuthi ibhili leli kalitsho ukuthi nxa uthe wena ulawelwa inyamazana zakho izifuyo zakho lezi zilwane ukhompasethwa njani unikwa njani ubhatalwa njani.
Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngenyamazana zeganga lweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority umnumzana Tinashe Farao uthe abakatholi umbiko mayelana lezilwane lezi. Indlala yanyakenye yenze inyamazana zeganga zasondela kakhulu lapho okuhlala khona abantu zidinga ukudla lamanzi. lokhu kwengeze inani labantu ababulawa inyamazana kanye lezifuyo ngomnyaka. Ngimele iStudio 7 ngiselupane, ngingumngwele Dube.
The Voice of America.
Ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili, 20 years. Owesilisa wentalale eGuyu, eMathebeleland South, owabulala umkakhe owayezithwele esesalelwe zinyanga ezimbili kuphela ukuthi abelethe. ULetshwane Ndlovu udliwe licala enkantolo yeHigh Court koBulawayo. Umsolwa wagongoda umkakhe ngemva kwengxabano eyayiphezu kokungathembani emtshadweni wabo.
Zimbabwe.
Singene kuhlelo lwamasiko.
Sigcina amasiko
kwethu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala yenzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lapha lenhlanhla enyimangalisayo ngilenduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela kuhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa kuviwo eNdebele, sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa-ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusitele ukuhamba njani?
Sesikhathi sokumobilize abantu, ama-diaspora, sesikhathi sokumobilize ama-organizations, lamanye pos ama-ministries which align to ama-programs ona lawa, sizama ukumobilize ukuthi-ke kuqaliswe silungiselele umcimbi lowozayo oza kuba umhla ka 4 and 5 April eNkayi kweDakamela, esizaba khona ke mhla ka 4 oza kula ama programs ahlukeneyo, imiklomelo yona esisiba khona mhla ka 5.
Singathi njongo lapha iwenzani baba Ntoni?
Sile team yethu sithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ubuntu bethu. Injongo enye kuvuselela ukuyithi bethu, kuvuselela isiko lethu, futhi siziqhenye ngokuyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zana zokuthi siyakhumbula, we are proud by his soul rest in peace, ukuthi sinikezile ke ubaba uPhathisani yathi ngo-2022 umuklomelo, si-appreciate lokho asekwenzile i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage-a ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizamukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko noku-appreciate abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo, and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sisikhangela sidlula khonapho-ke imiklomelo eyabe khona ngamafishane iyiphi yakhona yabe inikwa kulo nyaka, inikwa bantu?
Uzananzelela ukuthi sinabantu abahlukeneyo, sinama-categories ahlukeneyo. So xa sikhangela isizwe, ama-pillars ayakha isizwe achiyene. Kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Sizananzelela kulabanye abakhontribute esizweni ithi i-sports. Lo nyaka-ke silabododa njengabo uMadinda Ndlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza kathesi, but kuba i-inspiration e-inspire o-Adam Ndlovu, inspire o-Peter Ndlovu, inspire nabanye abantu abaningi lokucontinue i-contributa ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambali. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading, lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads lenani ukuthi kube to-sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza, kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo sifana omunye owehlabeza laphana kwenze ukuthi o-30 percent ehlangabeza up to 78% eNkayi laphana, njengoba sikhumbula ukuthi iMathebeleland i-percent rate ilo. So we-appreciate-ke imisebenzi enjengayana leyo, angeke ngibaqede konke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye nduna bala amakutshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhlaka 4 and mhlaka 5 bezoxhasa ngoba lokhu angeke kube khona singekho angeke kube khona singaxhasana ubuhle bakho ukukhula kwakho i-success yakho cannot be there abantu bengekho angeke kube khona isizwe singaxhasana singabanga khona ngekho wena ngoba nozawuba khona sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula abalenhliziyo ezinhle abalenhliziyo ezilothando ukuthi hayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha uyadinga amanzi uyadinga isawuti uyadinga ishukela uyadinga uxhaso ngendlela ezihiyetshiyeneyo ngaba khona olwenhliziyo owenelisayo ukuthi hayi sifisa ukuncedisa laphana ukuxhasa laphana abangasithinta ke endaweni ezihiyetshiyeneyo inombolo ngu-plus 263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ndona.
Plus 263 775 45 6103. Kulaba abakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani ngoba kuyinto yethu sonke imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo ngoba sikwenzela idakamela kuphela sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge induna yethu induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Yeah, olivalisayo namhlanje ngumthembo sithembayo uGibbs Dube.
Siyabonga. Singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje siqhubeka ngengxoxo nomnumzana Jubilee Mzingaye Sibanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub. Sikhuluma ngodaba lwe-artificial intelligence.
I-Uruza AI yenziwa yikampani yaseZimbabwe khona la ekuthiwa yi-Uruza AI layo isebenzisa i-artificial intelligence iyanceda kakhulu abalimi sukhangele la kwezempilakahle iyasebenza njalo futhi AI ukuthi incedise ukubona ukuthi nxa ukuthi umuntu ngabe elemkhuhlane bani iyasetshenziswa nje khonapha nxa abantu bethu befuna ukuthatha impikitsha behle bebone masinyane ukuthi umuntu engabe bebulawa umkhuhlane wuphi yena i-AI yenelisa ukwenza konke lokhu ukubona ukuthi hayi nxa usibheka impikitsha leye nje umuntu lo engabe ebulawa umkhuhlane enjondo ngabe ebulawa umkhuhlane onjani njani so yikho sibona khona ukuthi lakoze lohlangothini lwempilakahle ezibhedlela iyasebenza njalo futhi i-artificial intelligence khangele nxa sisibe ezimalini amabhenki amabhange ayasebenzisa i-artificial intelligence bayisebenzisa ukuthi benanzile uthi nxa kuyuthi umuntu secommitha into njenge-fraud kumbe nxa befuna ukwenza i-credit risk analysis ukuthi sibone ukuthi hayi umuntu lo singamboleka yini imali wonke lwekhana artificial intelligence yenelisa ukukwenza ukuthi behle bebone ukuthi hayi wena imali ungabolekwa ungayiphendulisa yini kumbe hayi behle bekuvalile phandle then okunye ngathi ngama-chatbot ama-chatbot asetshenziswa kakhulu endaweni lezi zemali ngakenanzela amabhenki amaningi khathi sezimbabwe la nxa ungathi uyabuza bahle kuphendule masinyane loba kusekusuleko sikhathi bani yahle kuphendule masinyane i-AI ukutshele i-chatbot ube ne-chatbot uyunikeze udaba lakho layo kuphendule so ngingathi iyasebenza konke kweza lihlangothi le-education ikhona iyasetshenziswa abantu bayisebenzisa kwesinye isikhathi iyasetshenziswa even ukulungisa izifundo ezinye zabe zi-targeted ngathi i-content iyabe relevant for abantu abaspecific and nxa ukuthi abantu bebe bafunda remote learning phana ngesikhathi se-COVID abantu bebefunda ngamafoni befunda i-UK emaklasini iyancedisa njalo futhi i-AI ukuthi improve imfundo kwelakithi
i-artificial intelligence inceda njani abantu
iyanceda ngokuba iyahlenga isikhathi ngoba amanye eminye imisebenzi yabe idinga ukuthi umuntu abe yenza iphindaphinda umuntu uyenelisa ukuyenza nge-AI masinyane kayidingi i-AI njengomuntu ukuthi umuntu awuyadinga njalo ngingathi ichiphile nxa sikhangele ngoba nxa yona isenza kayenzi ma mistake njengomuntu ukuthi umuntu uyaphambanisa kangako kaningi kangako yona hayi kayenzi ma mistake njalo futhi kuba kuhle ukuthi iZimbabwe thina njengabantu beZimbabwe siyamukela i-AI ngoba iyancedisa ukuthi icreate kumbe ukuthi idale amathuba omsebenzi ebantwini bonke ngoba nxa isiba khona so kutsho ukuthi kuyavuleka amanye ama-opportunities okuthi abanye abantu bethole imisebenzi
abanye bayethuka ukuthi i-artificial intelligence ingaqala ukusebenza ilakho ukuphazamisa
imisebenzi kumbe ukwenza ukuthi abanye basale bengasela imisebenzi sithethe imisebenzi yabo ungathini kulabo abayesaba lokho eZimbabwe
thathani ukuthi ngibatshele ukuthi iartificial intelligence ibuyile lapho uzo sinqedisa ngisho njalo iyaguqula kumbe ngithi iyatshintsha indlela esenza ngayo imisebenzi so kuqakathekile ukuthi singayisayibeli khatshana ngoba ngakhumbula kudala laphana kokuthi kungena amakhompyutha abantu bebesesaba nje ukuthi hayi bazaripleswa ngamakhompyutha amakhompyutha azabathathela imisebenzi kodwa njengazonke izikhathi nje abantu kuyafika isikhathi sokuthi bayemukela i-technology entsha beqalise ukuyisebenzisa so maybe engingakutsho nje ukuthi abantu akumele ngabesabe ukuthathele umsebenzi kodwa into emele beyenze mhlawumbe ukuthi abantu beqalise ukufundela amanye ama skills amanje bekwenzela ukuthi behlale bengabantu abadingwayo emsebenzini
kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lomnumzana Jubilee Mzinaye Sivanda osebenza eGreat Zimbabwe University Innovation Hub ngodaba lweartificial intelligence asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
sibonge utabo kancube ngohlelo lwabasakhulayo kuhlelo vuselela umoya lamuhla silomfundisi Richard Mvalelanleya.
Ngiyabingelela bonke abantu bakwa Studio 7. Ngisithi sanibonane nonke egameni lika Jesu waseNazaretha. Namhlanje ke ngivakatshile ngiphethe incwadi yezenzo zabapostoli efundeka ke ngale indlela. USawulo uchumayela eDamaseku naseJerusalem. Wahlala nabafundi baseDamaseku insuku ezithile. Masinyane wachumayela emasinagogeni ngoJesu ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu. Kepha bamangala bonke abezwayo bathi lo asiye yini owayechitha iJerusalema abakhuleka kulelo gama nalapha uze ngalokhu ukuba abaqhube bebotshwe kuba priesti abakhulu na kodwa uSawulo wakhula kakhulu emandleni wadula abajuda abakhileyo eDamaseku eqinisa ukuthi lo unguKristu. Amen. Siyabonga ukufundwa kweBhayibheli lanamhlanje. Khulunywa ke ngoSawule. USawule owayethi ekuphendukeni kwakhe kwamangaza wonke umuntu. Imisebenzi yakhe owayiyenza ebopha abantu eDamaseku naseJerusalema. Uma uJesu emphendula, ufuneka ayoqala khona eDamaseku naseJerusalema ekhulume mayelana noJesu. Ukuze bonke laba abamazi kahle bembone ukuthi usephendukile useyibizwa ngokuthi ulikholwa. Siyabonga ke ukuba likholwa kuka Sawule. USawule lo ukhuluma izindaba eJerusalema naseDamaseku ukuze ukhuluma nasezinagogeni nasemanagogeni ezigangeni ukhuluma ngoJesu. Ukhuluma ngegama lika Jesu kanti uye owayeyisitha esikhulu sika Jesu ebopha abantu efuna izincwadi kuba priest amakhulu amajuda amakhulu ecela incwadi yokuthi ngiyendaweni enje ngizwe ukuthi abayathandaza khona bemnikeze afike lapho wabopha abantu evala ngempama abantu bebotshwa abakhuluma ngegama lika Jesu kanti naye kuzamfikela kwamfikela ke uSawule kwabe uyena ke oyokhuluma etshela abantu ngoJesu ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uJesu uyimvana kaNkulunkulu njalo nguyena umnikazi wokusonta. Kuthiwa ke abantu bamangaleke baqhwebana bathi hey uye lo ufuna ukusibuthanisa abe sesibopha abantu ba. Kodwa mabelalela izindaba azikhiphayo ngomlomo wakhe uSawule ezikhuluma ngoJesu, nizakhumbula ukuthi uJesu lapha uSawule lapha ezincwadini uSawule uyena umuntu owasebenza kakhulu naye futhi wazowakhuluma wathi mina angimbonanga uJesu kodwa mangikhuluma ngoJesu ngikhuluma ngathi mhlawumbe ngahamba naye uJesu kodwa mina ngizange ngihambe noJesu ngafika uJesu esedlulile kodwa ngifakaza ngoJesu njengalabo ababe hamba noJesu. USawule ke ukhuluma lezi ndaba zikaJesu kuthi amaJuda aseDamaseko naseJerusalema babuthana bathi no akabulawe. Bathe mabetsho njalo ukuthi makabulawe, ispiriti leso sasiphezulu kwakhe uSawule samenza wabona ukuthi sebefuna ukumbulala. Kuthi babemlinda nasegedini lapho ahlala khona emini nobusuku ukuthi bambambe bembulale. Kuthi ispiriti sikaSawule sakhuphuka kakhulu saya phezulu wabe namandla kakhulu ukusebenza ngegama likaNkulunkulu. Ukutsho njalo ke singabalibali ke abagulayo nabantwana ukuthi izikolo sezivuliwe. Bantwana siyaniqhubela phambili sithi ngenani ezikolweni niye ezikolweni nikhulume ngoJesu nani uma niphuma ezikolweni. Siyabonga ke siyanithandazela nonke nina enigulayo nisemakhaya. Sithi uNkulunkulu aze abe nani ey'nhlungwini enizayo eninazo egameni likaJesu waseNazaretha. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristus nokudlelana kothando nomoya weyingcwele lapha emazulwini, hamba nabahambayo usale nabasalayo egameni lombuso entandweni kaJesu Kristus. Amen.
Sithi enkosi kumfundisi Richard Mvalelanleya ngokusipha uhlelo Vuselela Umoya. Kwezemidlalo, uEzra Chisa Spanda uxoxa lomdlali wenguqu owake waba lodumo olukhulu edlalela iqembu leHighlanders kanye lelesizwe elama Warriors uBeki Themba Ndlovu.
UThemba wayesaziwa kakhulu ngabalandeli bebhosa amagama abalisa elithi uMabatha, Super kanye lethi samandlo, njalo wayevimba emuva okwezinga eliphezulu. Nangu elonda imbali yakhe.
Ekhaya kuseKezi, ngizalelwe khona lapha koBulawayo. Ngakhulela eMakhokhova, Makhokhova mzilikazi, ugogo zalo umama ohlala eMakhokhova. Wazalo baba bahlala eMzilikazi, so yikho ngakhulela khona, ngafunda eMzilikazi Primary School. Then sasesuka saya eMpophoma, sengu-grade 3. Ngasengikhulela ke eMpophoma ngafunda eLukhanyiso Primary School, ngafunda secondary yami eMsitheli ibhora ngiqalise ukudlala ngisasemncane kuma-juniors kaDopu Papa ngadlala.
USopa wadlala ama-under 17 nama-under 19 eBhoso, lapho asuke khona sesiyadlala-ke iqembu elitsha lephinda mzala elaliku-Division 1 elilabo Gift Lunga Junior, uRichard Choruma labanye abadlali.
Yikho lapho i-Highland yambona khona, then I went to Highlanders ngo-1997 Andu Madinda. Ngadlalela iMoroka Swallows eGoli, ngadlalela iSilver Stars eyatshintsha yaba iPlatinum Stars, ngase ngidlala kuMpumalanga Black Aces, yikho lapho ngagcina khona i-career yami eGoli, ngadlala for 6 years eGoli.
USamandlo wabamba iqhaza elikhulu ku-Highlanders, okwenza leli qembu lathola isicoco se-Premier Soccer League iminyaka ilandelana.
Khona kuwina ama-championship lawana angu-4 in a row. I'm proud of your record yami khona, ngiyaziqhenya ngayo because awukho lula ukuwina ama-championship, umsebenzi onzima. So ungabona uwine 4, se record ku-Highlander, omunye umuntu angeke ayidawuthe and omunye umuntu angeke ayicije. So ngi-proud ngento engayenzela i-team yami engiyithandayo i-Highlanders.
Ngenxa yohlonzi lwakhe uBekuthemba wabizwa kuqembu lesizwe lama Warriors, lapho afika wenza izimanga.
Playing career yami 2004 First Nations Cup iZimbabwe qualifier, Lama was part of the team, yayilabo Peter Ndlovu, ilabo Joel Lupahla, ilabo Gift Mzazi, ilabo Mugay Twins, ilabo George Mwandu, ilabo Kaitano Temu, ilabo Chase Wane, benjani maruwaru la mimi na ngora ipili kwa kwa sasa skocho ngu Charles Nshauri
utatene mchala panzi uveke watu watala ukekesha eze nguku
in 2012 nga kocha wa Elenders lo Kevin Kaindu wansuwa wa Elenders nga ku how mine ngilo Kevin Kaindu still then nga wali stint ku Green Fuel wa manji mkocha ku Blue Oil Chiefs ku Division 1 ameyang coach want to grow mfuna ukukhula lami ngizibona sengcoach amateam amakhulu sengcoach la national team
iqembu eliqeqeshwa ngubekthemba Ndlovu kathesi elebola wa cheese lidlala kusibaya se Division 1 ku Southern Region kodwa uthi uzasebenza ngokuzikhandla lonyaka ukuze aliphakamise lingene kusigaba se Castle Premier Soccer League igalwa ngwezo cheese sibanda we Studio 7 oblawayo.
Siziphethe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likaMasikandi elidabuka ensuza elizibiza ngegama elithi oqedukoma nangu umholi walo uBK umzukulu kaMacala.
Emsakazweni libingelele wonke umuntu ongalaleli umsakazo ngalesikhathi ngokuhlukahlukana kwendawo libingelelwa ngoBK umzukulu kaMacala wathi inkunzi enyama evele ngolinde ziyezivele ngezinto ngumfana wasemkuza ensuza isigodi bafowethu ngihamba nomfowethu lapho mdinga impilo umfo kampofu
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
inombolo zithi 0271333653 enye sibili 0707365614 can we email is lapha beyinkosi Ncube 546@gmail.com enkundleni lela zokuxhumana elamani lena kwiFacebook oqede ukoma music iTikTok nakhona iphone page oqede ukoma music siyacela kakhulu singayijamela kakhulu support yena kanike ingoma online zotholakala makuphela nje yona linyanga
abalandeli ubathiyela waphi amazwi
siyacela kakhulu kunina nonke ukuthi niseseke emsebenzini wethu siwenzayo singoqeda ukoma bafowethu siyafisa ukuthi siqhubeke sikunzele okuhle okumnandi njalo kodwa asinawo amandla njalo siyilutho ngaphandle kwenu sicela nje isupport yenu xhaso bafowethu badala ngokuhlukahlukana kwey'ndawo nakwentanga siyacela kakhulu siyacela kakhulu.
Kwanele mthwakazi asibeni sonke kuhlelo lunye kusasa. Yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.